Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho okumele kube lama-by elections.
So izanu-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yona ibi lama-MP lama-councillor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu baya kunanzelela njalo, uzulu uya kunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes.
Siphinde saxoxa lamanye amabandla ezombusazwe ngaloli daba.
Silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokuthane sabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Khathesi sesifikile isikhathi selokuthana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze.
Siza kuzwa impumela yemidlalo phakathi kweqembu lewangelele iNdlovu iyanyathela kwimidlalo ye-Division 1 kanye neminye imidlalo.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla iNdlovu iyanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizaza kanjalo, sabe siziqila. Thina sisemsebenzini oqotho, sisibuyela la, sehlala phansi, sikhohlwe kwanamuhla, sisebenze kahle. Izikhona kuqalisa lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by elections, njalo lilungiselela ukuthi amabizo alabo abazancintisa alotshwe edale le-nomination court mhlaka 26 ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lamalungiselelo aqhutshwa ngamanye amabandla aphikisayo azancintisa kulolu khetho.
Embikweni engakavezwa ngokusemthethweni libandla leZANU-PF, unkosikazi Betty Kaseke ubikwa inqobo egwatsana ukuthi kukhansili kuward 34 unkosikazi Ellen Mutuma laye wanqoba. Umnumzana Nigel Kaseke unqobe kuward 35 eMfakose. Umnumzana Taurai Marembo waphumelela kukhetho lokudinga uzamela umfakose edale lephalamende. Unkosikazi Joyce Magweba unqobe kukhetho lweHarare Central. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kulolu khetho ngoba lisebenze gadalala kumnyaka eminingi edluleyo selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchaswa ngumnumzana Munashe Mdutsa omela abatsha kubandla leli ngobulawayo.
ZANU-PF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe yingxabangxoza lokulwa lokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yona ibi lama-MP lama-councillor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu baya kunanzelela njalo, uzulu uya kunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes, ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenjengohulumende kwa-comrade Emerson Mnangagwa, imigwaqo yalungiswa.
Isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube uthi bayathokoza ngokubeka kwelanga lokhetho okugcizelelwe ngowayemela iBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lokhu okwenziweyo kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhuyane sabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu yikuthi khathesi sesifikile isikhathi selokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze, sokufuze uyikhiphe, ngoba umnikazi into yakhe oseyifuna abantu bebelokhu bemelele kusukusela ama recall
umongameli wabeka ilanga likamhla ka 26 Mbimbitho njengelanga lokhetho embikweni okwazisa ngelanga lokhetho umongameli wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka 26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulelo khetho ekudale le nomination court ukhetho lolu kwakufanele luqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokulwisana lobhubhane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abalimi abahlaliswa kuChayima Plazini yaseGwanda bathi babhekane lengxaki ezitshiyeneyo ezidala ukuthi bengalimi ngokugcweleyo. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wabalimi bedubane eThornwood East benomphathintambo wezokulima uMnumzana Anxious Masuka ngolwesine obevakatshele kulindawo ukuzohlolisisa isimo emasimini. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye umlimi uMnumzana Steven Nathi uthi lanxa belesifiso sokusebenza ngokugcweleyo akusavumi ngoba sebekhulile, kungakho kuyadingeka ukuthi basizwe ngamathalakitha ngesikhathi sokulima.
Uhlelo lwe-government abalwenzayo ukuthi silime ngokugebha lolo luhle kakhulu, lwenza ukuthi sithole ukudla, siyavuma. Kodwa kabasincedise lapho, basincedise, basinike at least njengathi iThornwood East yona le inje nje bayabona lapho ukuthi u-government uyabona, basinike i-tractor lokulima. And then bangasinika i-tractor lokulima, siyalima kutholakale okuningi ukudlula la, then siyaba sesikhavile ukuthi i-government ingawaste imali sifida.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Jordan Gugubele othe bafisa ukuthi amabhange abolekise imali ukuze baqhube inhlelo zokulima.
Basiboleke izimali ukwanisa ukuthi silime ngoba silezifiso sibili zokulima, but ezinye izinto zisibulalayo ukuthi siyakwathiwa khona hhayi kulezi mali ezimele zinikwa abalimi asiboni lutho. Siyacela kakhulu bantu bakithi.
Abalimi baveze njalo ukukhathazeka okukhulu ngendlela isiphala selizwe se-Grain Marketing Board esiphuza ngayo ukubabhadala nxa sebehambise izilimo zabo. Ngalokhu uMnumzana Sibonkosi Mlawuzi uthi kuyadingeka ukuthi imali abayibhadalwayo ilinganiswe le-dollar leMelika.
Cela ukuthi ama-prices ayithi ama-tonnages abe pegged nge-US dollars. Sithi noma sibhadalwa nge-local currency, imali liyana ibe imali esizayibhadalwa ikhangele iprice ye-US dollar, siyibhadalwa nge-rate yabe yiyo i-bank rate yaleso sikhathi. Ingazi yasale, siyasalele emuva ngoba nxa bangasinika iprice namhla down the line 6 months liyana imali yabe sidliwe inflation.
UMnumzana Meshack Moyo yena ukhale ngobugwelegwele obenzakalayo lapho kule nhlelo zikahulumende zokuncedisa abalimi ezifana lokwabelwa inkomo esithi azifike ebantwini kodwa ziphelela kuziphatha amandla.
Siyalima izifuyo ezinjengezinkomo, sibonga uhlelo lukahulumende asenzela lona olwezifuyo ukunikeza abantu abangabalimi bezifuyo izifuyo, kodwa besicela kakhulu ukuthi izifuyo lezo zifike ngapha kubalimi zingaze zaba izifuyo ezinikezwa umuntu lemuli yakhe ingabe labangani, kodwa zifike kubalimi.
UMnumzana Mika Dube yena utho udubo olukhulu ababhekane lalo ngolokutshontshelwa izifuyo ezifana lenkomo labo babhemi okudala ukuthi kube nzima ukuthi balime.
Lapha sithole nzima even ukulima izinto ezinjengozifuyo onkomo madonki, kwesinye isikhathi sesisizwa sisesaba lokuthutheka ngoba abantu babuya besithathela izifuyo. Lokho siyacela sibili ukuthi kube le ndlela sibili engasivikela ezifuyweni, sibe lezivindi ezokuthi sikwanise ukuthi sithenge izifuyo fuye sisiya phambili, ngoba kwakhathesi sisizwa sisiba lokwesaba okukhulu ngenxa yendlela esitshontshelwa ngayo.
UMnumzana Mkhundulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somkondiso wezokulima ezansi emaNdebeleni ubenge ukuthi iningi lezivande zokulima ngokuthelezela ezibalisa iguyu chilesa isipaza lemagwe kazisebenzi ngenxa yengxaki ezithiyeneyo. UMnumzana Enoch Spando ngumlimi omkhulu njalo ngusobhuku eThornwood East Uthi ukhangelele isifuno esihle.
Lapha ngibona ngani kufumbuza. Ngingathola 2 tons or 2.5. Kuthi owani lona ngale engawulima ngamadompi nangetractor is 4 hectares. I-4 hectares leyo ngibona ngani inganginika otherwise 4 tons. I-4 tons leyo yonke ngiyayisha i-GMP ngakuhambe kuhle.
Umnumzana Masuka uncome abalimi beTonut East ngendlela abalime ngayo esithi sokumele bathathe ukulima njengebhizimusi.
When we started the land reform program, you know better.
Mm-hmm.
The issue was for us to reclaim our land.
Mm-hmm.
It was not about farming. It was the land belongs to us.
Mm-hmm.
Let's get our land. Now that we have our land, we must get to the next stage, which is to utilize that land.
Sithe siqala ukuhlelo lokuthatha umhlabathi sasingela ndaba lokulima. Okwakho umqoba wayokuthatha lowo mhlabathi. Njengoba sesilawo okwamanje, sekumele siye kwisigaba esilandelayo sokulima ngamandla ukuze ukulima kube yibhizimusi njalo senelise ukuphilisa imuli zethu kanye lesizwe sonke.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseTonut East eDubane, ngiAlbert Ncube.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 izolo bayisitshiyagalolunye njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phose amakhulu amathathu i-266 asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika obona ngokuphathelane leziphepheli o-United Nations Refugee Agency uthi inkulungwane lenkulungwane yeziphepheli ze-Eritrea ezesigabeni se-Tigray e-Ethiopia lapho okuliwa khona bahlezi esimeni esiyingozi kakhulu ngoba abafinyeleli uncedo lokudla, amanzi, lemithi. Isiphathamandla sikahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken sihlanganele obona ngobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende weRussia, uMnumzana Sergei Lavrov eGeneva ngesikhathi eleRussia libeke amabutho alo lezikhali emngceleni weUkraine. UMnumzana Blinken uthi utshele intatheli izindaba ukuthi inkulumo leRussia ziyaqhubeka besamelele ukungenela ngesiphangiphangi eleRussia lingahlasela eleUkraine. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani zilugandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Movin Dube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda.
Sana ungasitshela ukuthi udubo lwamanzi luhamba njani? Sizwa kuthiwa soluqalile futhi khona ngapho eGwanda.
Ya, uhlupho lwamanzi ikakhulu ngesikhathi lesi esezulu izulu lisina, sikhangelele ukuthi amanzi abe maningi indawo ngendawo edolobheni laseGwanda, amanzi abe khona kuyisikhathi lapho sihlangana lohlupho lwamanzi emawadini athize. Kuke kwadubuka amapayipi athize kwasuka kwahlupha ikakhulu endawo nokuthiwa ngamasekela ntaba. Indawo le ingazani iqansile, amanzi akahlala sibili engekho kwaba lesikhathi ukuthi kuzokudingisiswa ukuthi yindaba. Siyabonga ukuthi nje u-engineer ugcine sekunazelele ukuthi kule ndawo lapho kudubuke khona ama-main valves ukuthi bagcine bawazama ukuthi balungise bakwanise ukuthi amanzi aphontshwe ayifika ebantwini. Engithemba ukuthi ngelanga lanamhlanje kuyisonto bangabe batholile abantu kuleyo ndawo, kodwa bebasuka sibili amalanga amabili ladlulileyo abantu bethole nzima. Uhlupho engathi mina luyilo lukhulu kakhulu kusiya emanzini kusukela kutanka eyakhwayo phezu kwentaba eyiyo esikhangelele ukuthi izayenelisa ukuthi iGwanda jikelele idolobho lonke abantu bathola amanzi. Kodwa uhlupho lukhona ukuthi akukafiki ukuthi isetshenziswe itanga lyana okupheleleyo. Sesikhangele ukukhula kweGwanda ukuthi sidolobhe selikhulu okunganani. Amapipe avele khona asayenelisi ukuthi asevise idolobho lonke ngenxa yalawo mapipe ukuthi mancane kakhulu ngesize okumele ngayo isupplier idolobho lonke. Sokunzima ngenxa yokuthi wona mancane idolobho selikhulile. Engithemba ukuthi iMunicipality of Gwanda lapha bazathi khona bangathola imali bake bekhangele iDepartment ye Engineering ukwenzela ukuthi bangezelele amapipe icapacity yakho na ibe ngazani yakhwela ukuthi amanzi abantu bayathole.
Wona umumo wezegciwane le coronavirus unjani lezinsuku?
Nxa sesikhayela umkhuhlane lo weCOVID-19 edolobheni laseGwanda ungazathi usungazani uyasixekela kancane. Balutshwane yebo bakhona abagulayo bakhona abasezibhedlela baphathekile impela kodwa sokunganele komfula nxa sesithi siyaqathanisa lezikhathi lezi ezinye ezidlulileyo lapho obuthola khona amawadi lapho okugcinwa khona abantu abasuke bahlaselwa yilo mkhuhlane babegcwala kakhulu kodwa kwakhathesi kunganele komfula ngoba balutshwane abantu sibili abakhona ngale abagcinwe behlaselwe lo mkhuhlane kuzathi ukufa hayi kunganeno lakho asikuthi singathi thina sesiba labantu esithi na sebesuke basishiya ngenxa yalo mkhuhlane. Sithanda ukubonga kakhulu ngathi amapolisa aweGwanda. Abantu abanenxa bekukhangele bathola engathi bahlukunyezwa ngokunanzelela ukuthi umuntu wonke ahlale efakile imask ukwenzela ukuthi avikeleke kulowo mkhuhlane. Kodwa ngendlela abayenza ngayo kuyindlela esibona ukuthi izayenza ukuthi iGwanda ivikeleke, izenza ukuthi wonke umuntu ohlale eGwanda, ohamba eGwanda, odlule eGwanda uhamba ele mask ngoba baba umthetho bakunanzelela konjalo bakulandelela kakhulu. Sinanzelela ukuthi khona lokho abakwenzayo yikho ngezinye indlela engathi kusuke kwasiza umkhuhlane lo uthi ube nganeno komfula ngoba akusela abantu ababe senza njenge labantu abayizolo abe behamba bengalawo ma mask uthole bebhoda idolobho lonke ehlangana la muntu beqhawulana besiza lokhu lalokhu yana. Kodwa wakhathesa abaningi abantu sibili uyangena idolobho ubhoda indawo yonke uthole abantu ama mask bayagqokile okuyikho ukuthi ngezindlela loba singazi ukwehlisa lo mkhuhlane kodwa ngaze sikhangele khona lokho sithi ngaba kuyikho okungenza ukuthi lo mkhuhlane usuke usixekele.
Lo ke bekungumnumzana Movin Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lela.
Siyabonga Chris. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Fabian Sipha oweluveve obulawayo. Sihlaziya udaba lodlakela ezindlini. Ngalesi sikhathi abantu bengahamba-hambi njengensukwini ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siqale ngokubuza uCouncillor Msipha ukuthi isimo sesinjani njengoba abalwela ilungelo loluntu bathi izehlakalo zodlakela ziyaqansa ngalesi sikhathi.
Wonke umuntu bechonye nje akekho mama la ukuzakhangela ngoba ukuthi siyadlani lapha ngoba uzokwathela abantu ngomnika zomuntu omela ngoba ukuthi kuphila njani ubaba la uya bechonye nje engasangihamba ukuyashila kodwa hayi ngalezi nsuku hayi ukuxabulula ukuxabana hayi singani kuba ngalelo kakhulu.
Kulabanye njalo ababikwa behamba ukuyacitsha icala emapholiseni lilokhe likuthola lokhu yini
kakhulu kuyenzakala kakhulu. Umama uyakhamba embangalela ubaba alokhe uyazitshesi hayi mina bayisengimxolela mina kaninga ngithi mina ngifisa ukuthi bebe bonke esengibavuvanisa bebonke ukuthi ngibone ukuthi iqiniso lingaphi ukuthi vele kuzobe benjalo bekudale yizo ndike sengimbuza kahle nxa yumama osesiyakhulukako ukubana right kakhesi sisithi wena ubaba axolele angaphinda kwenzaka lokhana akwenzileyo ke uzathini ngakho futhi. Ngoba ngenzi uzakala khona umthaka so ukuthi hayi hayi mina bakithi
ngempela abachayiwe yini ngoba abanye bengathi hayi umama kala amandla amakhulu kangako ukuthi angalibisana loba ngenqindi
ngathi yakwela ukuthi ubaba ngaphansi nxa sokunjaka ibantu njengoba sokunje namhlanje siyana ubaba kuvale ekhaya sesiba namali amagqinga ukuthi avule umnyama nxa sevula umnyama kwakhona isithi umama ukhona ngizizangela kuphi sekuna bethaba nomama khona kuhlala yinto zithi ukuthi umama lahlekile sinandele ukuthi hayi ubaba vele ayisiwo umuntu othiwa angathola endlini ekinto umama apheka ngaqedeleke ekhangele ukuphela babala bakhezi bangalimisiyeki umbekele ngalayegekisa labanye layobuya ngesikhathi yikho ngani ukuthiwayo abantu bangaphisana kusezindlini
ubona ingani yiso sisusa leso kumbe kukhona yini okunye kungabe kuvangwa lapha ezindlini
angithi kwesi sikhathi kwabuyabuya sedlini amangela khangithi lawo umama sekonta ababa sedlini o wena uthole unatha ngani thina ngase endlini kunjani singahlanga lutho uthithi unatha labanye khona ngani omama yikuvukile ikusukusuku phela kanti ngokunye omama anti silokukhule kakhulu thina ngathi kubobaba kodwa ngani sisizwa ngkaleziso sonethi ukuthithi ona sekuya ngalo sidile thina lapho labantu angasali thoni kulaphitshwana khona ngani lapha
lo umkhansela Faith Msipha weloveve ebesixoxa laye ekobulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazane.
Wezemidlalo. Wange libhaxa kule ele indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1 odlalelwe enkundleni yeLuveve namhla emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Iqembu leWange selilemiklomelo yesithupha ngemva kwemidlalo emibili yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kulandela unqoba elikwenzele indlovu yanyathela namhla enkundleni yeLuveve B Arena. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leshipangano uBongani Mafuthi kusasemasinya ukuba abantu bethi iqembu leli yilo umadlezinye kusigaba se-Southern Region Division 1.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla indlovu yanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizaza kanjalo sabe sizigqila. Thina sisemsebenzini oqotho sisibuyela la sehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle izikhona kuqalisa lo khona lati sizabalela inkinga.
Abahlehlele iqembu leWange ngukapteni weqembu uKelly Shandindi yena ohlohle kule mizuzu eyisithupha umdlalo uqalile. USheppard Katsikwa yena ohlohle ngomzuzu wechumi lambili. UCarrick Sibanda wahlohla uMbewa umdlalo usule mizuzu engamachumi amabili lathoba munomunye waphinda njalo walithela emambuleni sekule mizuzu engamachumi amathathu lambili. Ngemva kokuba amaqembu ehlabe ikhefu iqembu leWange liphenduke lahlohla igoli lesihlanu njalo ohlohlileyo ngeDmomoyo. Iqembu leIndlovu yanyathela lihlohle igoli lokukhipha inhloni sekudlule imizuzu engamachumi amahlanu lanye njalo lihlohlelwe nguIvan Mhlanga kwathi leWange lihlohle igoli lesithupha ngomzuzu wamachumi amahlanu lanhlanu njalo ohlohlileyo nguBlessing Ngoma. Kuthe sekusele imizuzu elichumi lanhlanu ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina iqembu leWange lahlohla ukucina njalo lithele emambuleni Tatenda Ushe. Iqembu leWange lizadlala le Ajax Hotspurs emdlalweni walolandelayo ukuthele indlovu yanyathela lizadlala le ZPC Wange. Kweminye imidlalo edlalwe namhla enkundleni eWhite City iqembu leRatanang linqobe leArnel nge-1 kanya kuthi emdlalweni wesibili iqembu leQuality Foods libe nguTshikilo Bhanqa 1-1 lele Mosi Rovers. NgasePlumtree iqembu leMainline linqotshwe nge-2-5 ngeleKazmine kuthi emdlalweni wesibili okuseluveve iqembu leSiwu lele Mountain Climbers abe nguTshikilo Bhanqa 1-1. NgasePhilaphusi iqembu leTalent Vision litshayele Bhinga Pirates nge-4 kanya. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. We're not a stranger.
kuti dress yakhi fana le China. Kodwa wona ukhulumi njenge China. I China liti vara 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 vara. Nani makiwa nyali tanga ngoba liti pimpi. Isikwaza kona si deepu Australia. Sensi ya la para enzalo akona la peskota na peni. Enka iba ya ntanda la minyaba tanda. Niki enki chivenye la pe eulo muzwa nikona. Kwa mbae makushini la papa khamba bantata kona. So get you by that. You will go have a while, Baba Bambini. He had a one about 20 days. I will have him off. You don't need them to get to the side.
Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kwingxoxo esayiqhubalayo khona pha emsakazweni weStudio 7. USikhosana yena uthi ukhangelele ukuthola indondo kumncintiswano ebuyayo elizweni ePPC Zimbabwe Music Awards. Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kwingxoxo esayiqhubalayo khona pha emsakazweni weStudio 7 uSikhosana Awards. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lithi liqhobe kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by-elections. Siphinde saxoxa lamabandla aphikisa azancuntisa kulolu khetho. Wona athi alulindele ngabomvu. Le indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1.